so-ke lidingani kithi basibuza lo mbuzo abantu kodwa into ekhona nanga ukungena kwama-bond notices kumarket nalowo mthetho esiwubhodelayo izinto ezimbili ezehlukeneyo kodwa kuyizinto ezivila ngentowane uhulumende u-itlodise ama-bond notices esebenzisa ama-presidential powers so-ke lo ngumthetho ozimeleyo omihodwa umthetho owenza ukuthi ama-bond notices etholakale esekhona kodwa umthetho owamandla kapresidenti usebenza kuphela okwenyanga ezingu-6 ungadlula inyanga ezingu-6 lowo mthetho uyabusuwefayile okutho ukuthi uyabe ungaselamandla so-ke esikubhodelayo thina yikuyalungisisa lowo mthetho oyi-amendment ye-reserve bank of zimbabwe act
newethu ncube wena uthini-ke ngemihlangano le elokhu isenziwa
ngokubona kwami umthetho lowo abantu bangaze bathini angiboni ukuthi kulento ezotshintsha because sesike sakubona ekuqaleni ukuthi na uhulumende esilayo wezanu p f ma efune ulutho ulwenza ngenkani sizabona ukuthi ngesikhathi kumele ukuthi kuyenziwe imihlangano ye-copac ukuthi abantu bakhulume into abazifunayo sizethola ukuthi vele abantu be-copac kade besiya khona bebethola kunabantu abavele bethunyelwe ukuthi bayekhuluma izinto ezithile ezifunwa libandla elibusayo akula nto entsha engibona ukuthi mina ingaphuma manje lapha kuphela abazama ukukwenza ukuthi benze sengathi le nto yabo bayifake ebantwini kodwa impendulo abavele beyifuna sebelayo they're just trying to legitimize an illegitimate process indaba yama-bond notes akuqalanga namhlanje uyiso ngabe kade befuna ukuthi mhlawumbe abantu babe le-say ekuthini ama-bond notes kasetshenziswe ngoba angasetshenziswa ngaleso sikhathi beqala ukukhuluma ngawo bengakaze bayafake bebezolanda abantu bethi sile mcabango onjengalo lalo lalo singakufaka yini masikufaka sikufake ngayiphi indlela akuyikho indlela abazathi nxa sebeyafakile abantu bangayala bethi abafuni bebe sebeyadonsa bethi hhayi njengoba liyalile awusasebenzi umthetho lowo lama-bond notes kawasasebenzi
hhayi sikho kudlalisa imali yini sibanda
ikudlalisa imali aso kudlalisa imali inkokuthuzesikwethukanise ukuthi iezekedile uma ilungisa umthetho wayo wama-sectoral instruments akukho umthetho obamba ngamandla ukuthi uhulumende ehambisane kuza abantu akalungisisa umthetho lowo kodwa singafika ephaliyamende iphaliyamende iyabanjwa ngamandla nge-constitution ukuthi kufanele ukuthi khona iye-consulta abantu kuyanceda ngani njengokutho kukancube hhayi kakuye kunceda lutho vele sikujwayele ezimbabwe ukuthi khona noma kungathiwa khona hambanini abantu bekhuluma abawukhulumayo akuzake kube lesikhathi lapho ezimbabwe okuthathwa khona imibono lemicabango yabantu ifakwe phakathina kom
ukwethulwa kwama-bond notes kunganceda na ukwehlisa udubo lwemali
ama-bond notes blacksidis kayisiyo ndlela engayenza ukuthi umkhonomi wezimbabwe lesi nje yindlela lena eyokuthi uhulumende nxa esethe waphelelwa ukuthi fosi ngenza njani ese sesithi hhayi kothi sifake lokhu mhlawumbi kungasiphilisa enye inyanga eyodwa kumbe inyanga ezimbili bese sithi sokuyikuzama ukubhula nje umphilo kodwa aso-permanent solution eyenza ukuthi ama-problems ahlangana nelizwe ekhele
wena-ke ncube uyibona njani i-bond note
engakutsho ukuthi njengabantu abanethwa lizulu uyagijimela langaphansi kwesihlahla ukuthi uzama ukucatha khona izimbabwe ngathi mina ngendaba zomkhonomi welizwe ifana nomuntu ohamba emgwaqweni enethwa lizulu osengagijimela noma ali asesesixukweni ukuthi uzama ukuyacatha njengendlela yokuthi mhlawumbe ivale inkinga yesikhathana yebo ibhondi noti lingabe lilungile lona kusiyaphela maybe ikhisimusi kusiza umnyaka omuhle kodwa xazululo sesikhathi eside ayikho indlela lapho i-bond note elingasebenza khona ukuthi lisisize ngokomkhonomi welizwe ngoba ngibona mina ukuthi vele sesihamba kunyawo lolo lesi besihamba kilo ngesikhathi ku-introduce ama-beer stake ngo-2003 ngesikhathi efika ngomnyaka afika ngawo saphefumula kakuhle sathi thina hhayi mhlawumbe inkinga iphelile kodwa ngokuya kwesikhathi i-beer stake laba yinkinga lonangokwalo kungakho i-bond note leli mhlawumbe okwamaviki amabili amathathu amane azayo sesiya kukhisimusi lingasisiza kodwa ngemva kwalokho kuzoqala futhi inkinga ezintsha ngenxa yokuthi lona livele lisebenza ezimbabwe kuphela okutho ukuthi akula mehluko phakathi kwalo le-beeras cake nxa umuntu esefuna ukuthi mhlawumbe azowoda egoli njengoba amazimbabwens engabantu abaphila ngokuthengisa uzofuna ukuthi mhlawumbe athole imali yasegoli uzathole leyo mali kuzokwenza ukuthi irandi libe likhuphuka ngenxa yokuthi irandi imali yabe isifuneka ngaleso sikhathi, kukanti i-bond note imali yabe ikhona ukuthi irandi lelo lithengwe ngayo. Kungakho i-inflation vele izoqala. Lokho kukahulumende ukuthi asitshele ukuthi i-bond note lilingana le-US dollar mhlawumbe okwensuku ezithile ezikhona kungaba njalo. Kodwa njengalalela mina enye iklipu engiyitholeyo lapho ivele ze-SBC kuthiwa ama-shops amanye asebhala ukuthi already nxa into i-$1.20 nge-US nge-bond note i-$1.50 okutho ukuthi khona ngokwakho vele yikuqala kwe-inflation.